Siyakubongela mpela ukuthi i-draw isiyenzakele eChibuku quarter final. Esikukhangeleleyo-ke yikuthi kuzongqikilwana ngoba wonke amaqembu afethe afika kuleli zinga kusobala ukuthi they deserve ukuthi babe khona lapho. Sikhangelela ukuthi umdlalo la awuzi kuba lula wona, kodwa-ke sinanzelela ukuthi ngomnyaka wethu lapho esicelebrate-a khona i-19 years of football existence in this country. Ngokunjalo-ke kungumnyaka okumele kubonakale ukuthi abantu abadala ngobani, amajaha ngobani.
Ye, so ubona ngazani vele lizasiphakamisa yini isicoco, kumbe ngithi lizayiphakamisa yini inkezo ye-Facebook?
Kuyisifiso sethu lokho, kodwa-ke njengoba inguqu kungumdlalo phela, kusangenzeka labo esigiqa labo hayi kusobala ukuthi bazimisele ukuthi bagenqule abantu abadala, kodwa-ke hayi umuntu omdala akasuseki nje imvama esihlalweni uma esethe wahlala. Thina besikhangelele nje ukuthi hayi njengabantu abadala behlele esihlalweni, hawu ijahanyana ngeke zakeli suku lifike lithi hawu mdala kusuke lapho, sibambe ngesidukwini okwalesi sikhathi, kodwa-ke akutsho ukuthi umfana omncane la ngezake awushaya amadolo oguqe phansi, kodwa-ke hhayi sikhangele ukuthi intonga nxa siyisukumisa njengabantu abadala kuyazwakala ubumaye mayeni.
Ye, so singathi abafana balolonga njani, balungiselela kakhulu yini?
Ye, balungiselela, kodwa-ke singalibali phela ukuthi kuseselalo umdlalo esiwukhangelele ngempelasonto ngomgqibelo lapho siyangqikelana khona lesaphungu, siyabe singqikelana khona legwelu lesaphungu. Hayi ngemva kwalapho-ke kulapho esesiyakhangelela khona ukulolongela lesi sicoco senkezo.